Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Siyabonga Jonga Kandemiri obesipha indaba zolimi lwesishona. Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhla ziku 27 Mpandula 2022. Ngiyaxolisa bakwethu namhlanje ngolwesithathu mhla ziku 28 Mpandula 2022. Igama nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, eZimbabwe selikhethe uhlangothi lokusekela eRussia empini yeUkraine ngokuthumela amalunga edale lePhalamende amane akhokhelwa ngusomlomo waleli dale umnumzana Jacob Mudenda.
Sise lapha eRussia, si-invitewa iRussia ili-state yethu Duma, and okukhona ukuthi lama programs amanengi ayehlukeneyo esiwenzayo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change elisungula ngokusemthethweni lamuhla ekuseni ugwalo olumumethe imicijo eyisikhombisa echasisa indlela okufanele imithetho yokhetho ihlelwe ngayo.
Constitution ilungile kakhulu kodwa nje umthetho okuhambaneni nezokhetho electoral act kulokunye okungahambiyo kuhle, njalo akuhambelani nalokho khona kwe-constitution, lokho esingathi alignment.
Zikhathazeke kakhulu izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa ngohlelo logatsha lwemisebenzi luhambisana leziphathamandla ezibona ngokungena kwabantu elizweni. Eziphakathi kohlelo lokungena zihlolisisa abasebenza ezitolo lendaweni zokudlela lapho kugcwele khona abeZimbabwe.
Uma betholwa kumele bangakhahlanyezwa ngenxa yokuthi abakarenewi ngoba kune-extension. Abantu abaningi basazama ukurenewa kodwa lokhu akutsho ukuthi kumele kube ukuthi seku-expire.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. EZimbabwe selikhethe uhlangothi lokusekela eRussia empini leUkraine ngokuthumela amalunga edale lePhalamende amane akhokhelwa ngusomlomo waleli dale umnumzana Jacob Mudenda. Umudenda uphiwe ithuba lokukhuluma phambi kwedale lePhalamende lakweRussia elithiwa iDuma ngolesibili, lapho akhulume khona umnumzana Mudenda esithi eZimbabwe liyameseka umongameli Putin kumpi yakhe lele Ukraine. Umudenda utshelele lidale ukuthi limpi ilungile ngoba iqeda ubungozi obubangelwa ngumanyano weNATO. Iqula ledale lePhalamende leli elikwele Russia libalisa umnumzana Godfrey Dube, ilunga lebandla le-CCC emela iwange West edale lePhalamende. Uxoxe lo Gainer Gumede Saidi weStudio 7 oqala ngokuchasisa ukuthi benzani khona le kwele Russia.
Silapha eRussia, i-Committee ye-Foreign Affairs and the International Trade ye-Parliament yeZimbabwe siphelekezela umgcinisihlalo we-Parliamente yeZimbabwe uLubabule Mudenda. Okukhona ukuthi size lapha eRussia, si-invitewa iRussia ili-state yethu Duma, and okukhona ukuthi silama programs amanengi ayehlukeneyo esiwenzayo.
Lingathi linxuselweni khona ngapho.
Okusemqoka esinxuselweni ukuthi ukuqinisa nje ubudlelwano obukhona phakathi kweZimbabwe leRussia ezigabeni zebusiness, ezigabeni zokuvakatshelana kumasekthaza nje wonke awe-economy akhona. Siyananzelela ukuthi ngapha lakho bayenza ili-mining enhle, lathi ngathi le-mining kulezi ndaba zabo-tourism, kulezi ndaba ze-agriculture lapha ba-manufacture i-fertilizer ene. Kanti-ke nje okunye okusemqoka ukuthi sike saba lethuba sivakatshela ilimi museum yabo okutshengisa khona ili heritage yabo ukuthi vele basuke ngapi okuchaza obala ukuthi bangobani bangapi bakhangeleleni okuhle ngemuseum yabo esikubonile ukuthi ilimbali yabo igcinakele isegcekene umuntu wonke ongumrashenu ulelungelo lokuthi ayibone abekwazi lezinto zabo ezitholakala ngemgodini ezifanana labo golide bo diamond la wonke nje amanye amajwe kugciniwe ngemuseum yabo kuyabonwa ngumuntu wonke ukuthi hayi ilinotho yethu njengelizwe laseRussia yikho lokho esihlako kuyingqobe ikakhulu kithi eZimbabwe lathi ukuthi sivuselele into ezinjalo sibe le museum eziza showcase izinto zonke ezitholakalayo eZimbabwe kungabi yimfihlo kube into eobala ngemuntu wonke nje kodwa lokho sikhubeka ngohambo lwethu sisenza ama program awehlukene sla kodwa isiqokocela phezulu kwakho wonke ngokuqinisa obudlelwano beZimbabwe leRussia
lifike nini khona ngapho eRussia njalo likhangelela ukubuyela nini eZimbabwe
sifike lapha ngesonto sikhangelela ukuthi sibe lapha kuze kufike uLwesihlanu sibe sesiqala uhambo lokubuyela ekhaya silethemba ukuthi nxa sesizethula ireport yalokho esiwenzileyo silapha ngeRussia kuza sincedisa njengelizwe lathi ukuthi sifunde okubilo okuthathu sikwenze okunye kunazelelayo ukuthi amadolobho abo especially ngeMoscow khona pha uclean awusoze wabona iphepha awusoze waboni ini bangabantu abagcinayo kuhlanzekile ilindawo abakizo lemithetho yabo imayelana ngokuhlanzeka iqinile okwamandla ukuthi kakula umuntu ongawephula
lihambe libangaki khona ngapha
silapha nje ama MP sibane besihamba lo chairman wethu Lushamu siphelekezela ulu speaker of parliament le staff nje esilaso esihambisana laso kodwa hayi so far so good siyafunda okuningi sizathi lati sesibuya ekhaya sibonisane ngabo
lo ke ngumnumzana Godfrey Dube ilunga lebandla leCCC emela iwange West edalele parliament ube khuluma icingweni le studio 7 eseMoscow kwele Russia. Ivandla leCitizens Coalition for Change lithi lisungula ngokusemthethweni lamuhla ekuseni ugwalo olumumethe imicijo eyisikhombisa echasisa indlela okufanele imithetho yokhetho ihlelwe ngayo. Olulesihloko esithi Prepare Pre-Election Pact on Electoral Reforms. Ngenjongo yokuthi kungaphikiswana ngempumela yokhetho kumbe indlela oluqutshwa ngayo njengenhlala yenza. Lokhu kuvezwe ngunkosikazi Ellen Shiriyelenga isiphathamandla esibona ngenhlelo zokhetho kuleli bandla. Yena othi banxuse amalunga edalele parlamente awekhansili, inhlanganiso ezizimeleyo abamela amanye amazwe eZimbabwe kanye lenhlanganiso zikahulumende ezigoqela iZimbabwe Electoral Commission, National Peace and Reconciliation Commission, le National Gender Commission. Asizweni unkosikazi Shiriyelenga echasisa ngalolu daba kungqoqo ayiqhube lo sithandekile emhlanga weStudio 7.
Ngathi nje entweni ezisikhombisa zona lezi esikhuluma ngazo yizinto ezikhangela lo ngokuthi ukuvota ilungelo lomuntu lokuvota sikhangela ukuthi kulenhlanganiso ezithize ezilaba ezabantu abangenelisiyo ukuvota nxa sikhangela njalo abanye kwamanye amazwe abakudiaspora sikhangela laba abasebemajele ukuthi abantu abasemajele behluleka abanathuba lokuyavota sikhangele labanye ababesingathi abagogekileyo abanye labanye ababesesibhedlela ngelanga lokuvota ukuthi abasoze benelisa okunye ukukhangela okokuthi ukhetho luzahanjiswa njani ukuthi njengokuthi esingathi electoral environment ukulwisana ukuthi into ze-violence ukuthi umuntu engasuthisekanga ngokhetho kuyamele kulungisise njani uyahambe siyahambe ekhothe siyakhulumani njalo lokuthi uhamba lokho esithi ngama-grievance handling procedures njalo sikhangele into yadike yahlupha kumthetho ezedluleyo ngidaba lokuthi impumela yokhetho ihanjiswa njani ekusukela ekubaleni kwamavoti kuze kuye announce kusiyakhulunyiswa ukuthi ngubani owinile njalo ninjani njalo nokuthi amavoti asuka njani ku-polling station aze efika ku-national command center lapha kumele announce khona ikakhulu nxa sikhangela abo-president sibona ukuthi bekunokunye ade okungahambi kuhle khonapho ngamafitshane phakathi kwezinto eziyisikhombisa angikhulumanga zonke ziningi.
Kungabe kuzimpawu ezintsha lezi yini kumbe leziyane lalivele lixoxe ngazo seliziqoqile nje ukuthi zibe kulolu gwalo lizaliqhubela abantu yini ukuthi belubale?
Senze ama-copies athize sizaqhubela abantu sibanike abantu bebale ngoba thina inhloso yethu nxa ukhangela ivindalaka sibanxosileyo ngabantu abamqoka nxa kukhangela iindaba zoguqila imithetho zekhetho yiwo abantu thi nxa sokukhulunywa ngendaba yama-electoral reforms sizahlala labo ndawo onye sibonisana lokho esingathi ngama-negotiations sinegotiate ukuthi ukhetho lethu luhambe njani. Inga sikhangelana ngodaba lokhetho constitution ukufaka mgceke ilama-provisions amahle kakhulu not just eZimbabwe kuphela but ku-Africa jikelele okokuthi ngabe i-constitution yethu iyalandelwa ngabe ahula kukhonona okuthize. So thina njengebandla sikhangela ukuthi i-constitution ilungile kakhulu kodwa nje umthetho okhayindane ngezokhetho i-electoral ethics kulokunye okungahambiyo kuhle njalo akuhambelani lalokho khona kwe-constitution lokho esingathi i-alignment of i-electoral act yethu ku-constitution. So thina ugwalo lethu lolu asonto ezintsha kakhulu but izinto esizibonayo esihlangane lazo kwintetho ezidlulileyo njalo lokuthi nasikhangela ukhetho ka-2018 kulama observer missions ababevela ku-SADC African Union European Union bathe bebona ukuthi ukhetho ka-2018 lwahanjiswa njani basebeyafaka ama-recommendations abo ukuthi nxa ukhetho luzayo ilizwe leZimbabwe kumele lungisise izinto ezithize. So sikhangela ukuthi one imithetho leyi eminye yangikhona nje ineni kakhona ikhangela thiwa kulokhu esingathi ngama-administrative reforms okokuthi ukusebenza kwezekhi yikho kumele kuguqulwe asomthetho omutsha but ukuthi kuguqulwe ukusebenza kwezekhi ukuze kuhambelane lalokhu okuku-constitution. So sizabona njalo ukuthi kule minye imithetho esingathi ngama-legislative reforms okuthi kusalela ukuthi abantu ama-MPs ethu asephalamende bonke kumele behlale phansi befake imithetho yokhetho ukuze kuhambelane lalokho okuseku-constitution and then kube lalokho esingathi ngama-political reforms lokho okukhangela nje i-environment zakhathesi kulokukhonona okuthize ukuthi emakhaya abantu bayancindezela isikafu kulokwethu sela sikwezinye indawo kulokukhonona ngendlela ukusebenza kwezinduna kumbe osabhuku ekwethuseleni abantu njalo kube le ndaba lelo ukuthi kuthiwa ama-assisted voters abantu bayafosa ukuthi bethi bona bakwanisa ukubala khona bezancedisa ukuvota loko umuntu ade befuna ukumkhetha begcine bengamkhethanga kumbe even sikhala kakhulu ngendaba ye-code of conduct ukuthi abamaphephandaba indlela abasebenza ngayo yindlela efaneleyo ekhangele elandela amalungelo.
Lo-ke ngunkosikazi Ellen Shiriedenga isiphathamandla esibona ngokuqutshwa kwinhlelo zokhetho kumandla le-CCC ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseHarare. Zikhathazeke kakhulu izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa ngohlelo logatsha lwezemisebenzi oluqutshwa leziphathamandla zogatsha olubona ngokungangeni kwabantu ngokungena kwabantu elizweni abaphakathi kohlelo lokungena behlolisisa abasebenza ezitolo lendaweni zokudlela lapho okusebenza khona abeZimbabwe abanengi. Uthuso Khumalo siphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokutsho kombiko othunyelwe iStudio 7 isikhulume sogatsha lwezisebenzi uMnumzana Meshack Magakwe uthi emalangeni akuqala lolu hlelo sebenelise kubopha izisebenzi zakwamanye amazwe ebesebenza kulezi ndawo zingelancwadi esemthethweni. uthi babophe njalo labaqathi besethu somlando uqatha abangalancwadi zokubaselizweni. Umnumzana Magakwe uthi uhlelo lwabo lolu akusilo lokuzingela abantu bokuza kodwa ngokubamba ngamandla amakampani ukuthi alandele imithetho yokuqatshwa lokusebenza kwabantu. Sekulesikhathi kule nkuthazo yokuthi lolu gatsha lungene ezitolo ezithengisa ukudla lempahla luhlole ukuthi abakwamanye amazwe abagcwele kulezi ndawo balawo yini imvumo yokuba selizweni. Isebenzi zeZimbabwe zithi ukungena kweziphathamandla zemngcele kulolu hlelo kutsho khona ukuthi kuzingelwa izisebenzi ezivela kwamanye amazwe ikakhulu izalwane zeZimbabwe okuyizo ezinengi kulezi ndawo. Isikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi, ukhuthaza ukuthi kuhlonitshwe amalungelo alabo abangatholakala besebenza ngokungekho emthethweni.
Ma betholwa kumele bangakhahlanyezwa ngenxa yokuthi abaka-renew ngoba kune-extension. Abanye abantu abaningi basazama ukurenewa kodwa lokhu akusho ukuthi kumele kube ukuthi seku-expire.
Umnumzana Amir Sheikh, omunye wenkokheli zezalwane zaseSomalia le-Ethiopia, uthi iningi labo abalezitolo ezihlolwayo lezi uthi okubakhathaza kakhulu ukuthi izizalwane zakwamanye amazwe ziyahlukunyezwa nxa kuzohlolwa amabhizimusi abo.
These raids are carried out in the most undignified manner. Our members have experienced intimidation, harassment, interference on their businesses, extortion.
Utosoma bizimusi bakwamanye amazwe laba baphathwa njengezichaka nxa kusenziwa inhlolisiso ezifana lalezi. Abanye bahlukunyezwa bebotho mahlana kusenzelwa ukuthi bakhiphe imali yesumbathiso. Kutwa kumgcini hlalo lenhlanganiswe Operation Dudula eGauteng umnumzana Siphiwe Shabangu uthi bemukela ngezandla zombili ukuhlolwa kwamankampani lokho.
So siyakhalalisela lokho kodwa sifuna bayenze more, abadeporte labantu bababuyisele emakhantrini wabo, bangababophi nje ukuthi bayenzele emehlweni ethu and then singaboni ama results ukuthi bayahamba labantu.
Sekulesikhathi kumemetheka inkuthazo yokuthi ugatsha lwezisebenzi lwethekelele lezindawo ukubona ukuthi abakwamanye amazwe abasebenza kuzo baselizweni ngokusemthethweni yini. Uhlelo lokatsha lwezisebenzi lolu luza ngesikhathi lapho amapholisa labo gatsha lwendaba zasekhaya labo sebeqinisa isandla kulihlelo zokwenqabela ukuthi abantu babeselizweni ngokungekho emthethweni. Mele Studio 7, Johannesburg, Wele, South Africa, ngimuthuso Khumalo.
Uba manje ke sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amatitshala asekhuthazwe ukuthi aphume lemfundiso elolonga izifundi ukuthi zisungule amabhizimusi, hathi ukuphomba ukupha abafundi ulwazi olubenza babe ngabahlala bedinga imisebenzi. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi amalunga edale lePhalamende asekhuthaze umabhalane waleli dale umnumzana Kennedy Chokuda ukuthi achiye umsebenzi kulandela udaba lokuthengiselwa kwaleli dale ama-laptop abiza US$9,000 ngayinye. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Ninjani bakwamthwakazi, ninjani bakwamthwakazi. Hayi, siyabonga kithi uphila, sibonga ukuphila mpela kini. Angithandi njalo uba mude kakhulu. Bengicela kini-ke bakwamthwakazi ngalesi sikhathi sokuthi isikhathi esifikile sokubana nikhethe phela. Sizofika isikhathi sika-2023 sokuthi likhethe ukuthi liyakufisa na ukuthi liphile le mpilo eseliphile for the past 40-something years. Kambe shuwa kuqiniseka okunganani ukuthi sibili ukhona umuntu ongalambona. Othi yena nxa inganika umnanga for 5 years kumbe sithi i-one term kukhona ukuthi intsha ehlileke nge-40 something years kuyini elifuna ukukuthesta futhi kuye for those years nezamayeza amancane nalawo kuyini elikufunayo ha njani kathi politiki yasekhaya kwenzenjani kani uthongobani obusebantwini uzanyiwe phela umuntu for 40 something years ukhumbule phela umna kazaka ngabi sesikhundleni kazaka ngabi semsebenzini kazaka ngabi kwi-influential position ube vele ehlale beka lokhu nalokuhana njengomuntu adephele ube phethe noma umgabe khona sikusuka 1980 vele phele kuze kube namhlanje ke phele kuyini angakutshintsha namhlanje okumahluko lalokho owasekwenze nge-40 something years ngaphandle kokuntshontsha nje kuphela yikho kungani kuyadingeka wakithi alike ndivuke mani abantu abaphaphama abantu phaphamani sibili phaphamani ini and into leli inikezwa ngabomnangako yikudla kwe-government i-government is not zanupiyo i-government ngabantu ine-proper channel ku-government kuyakhethwa abantu yebo ilidwa ye-ruling party eyabikhethiwe kodwa kukhethwa abantu abazimele abama-churchi civic organizations into ezikanjalo bangene ku-government so nxa sesikhuma i-government akula le nto ayiphambili ngebandera whatever lokho kuyizodana kwabokubolulela futhi kuzwayo i-government into yabantu ehlanganisa abantu engakhiwe ukuthi kulo sibani bani ngwayiphi iphathi lo so i-government yinto eyabantu hhayi eyomuntu okuthiwa sokuzathiwa phambi iwathi wathi silogana kathesi siyakubona ama-chief izinduna sesiyachayisha izilogana bathembiseni bona laba iy'nduna zabo lezi ukuthi khona ma kuyathatha umbuso omunye kuyatshintshwa konke lokho kutho ukuthi izinduna lezi esilazwa sizo vele iy'nduna ezemdabu kahle kahle izinduna lezi kumele ziqotshwe zonke lezi zihambe futhi after lo mbuso wabo lo abahlali bekwazi khuluma nje kumele bebekwazi khona induna sizifuni after umbuso omutsha abantu sebekhululekile kumele zihambe qale phansi ukuduna lowo ngoba kule nto e-wrong izinduna lezi
hawu studio 7 injani lapho bantu bakithi hhayi ukhuluma no-prince lana aba so bengithi ngembuzi lana kulaba bantu laba abasalandelana nezanu ukuthi kathi laba abantu laba pika kanje abantu bebebhizi belandelane nezanu kakaba abantu laba ba-right kodwa emakhanda beze bebamba umhlangano impela umuntu etilandela izanu ehlupheka la engenamix engelalani engelani hhayi bengithi imbuzi mina studio 7 la bantu kahlekahle bafuna ukuphalaziswa ngani yazi ngani mhlawumbe kwenzeka kufunela impela imichemo yezilwane zonke kuzokufakela e-bluestone bepalazise izweni zibapalazise ah badliswane laba bantu labo ulilima khona lapha enduneni yenu nale lokhu litshela amanga la
ye amatshono umthwakazi omuhle lo studio 7 omuhle litshona njani kodwa abasakazi bethu esibathandayo mina bengicela ukudlulisa lo myalezo nje kwi-government yeZimbabwe ukuthi ma uligembula igemu kayidlalwa kanjalo igemu kayidlalwa kanjalo ma ifuna ukubuyela egemini akaqale axolise ngalento abayenza laba belungu ababekhona eZimbabwe bebathathela izinto zabo abanye babo bebabulala laba abaxotshwayo laba babaleka bathiya izinto zabo bakhona ngale kubo-America baxoxa labo bona labo bantu akade beyocelwa kubusizo ukuthi ngababuye bazoyinvesta eZimbabwe akula muntu ongamthathela izinto zakhe ube kusasa futhi ubusuzomncenga ukuthi kabuye le yinye imali futhi abuye azoyinvesta khonapho wamtshontshela khona into zakhe waye ungaqala umnikeze lokho kwakudala uthi hhayi nanzi izinto zakho lezane ngangizithe usungaqala-ke ubuye futhi uzoyinvesta kakutsha usumnikezile leziyane izinto zakhe zakudala for free so ma uligembula zama ukuvula ingqondo uvula amehlo ubone ukuthi imisteki yakho ikuphi ayikho nto ezaphumelela eZimbabwe ngaphandle kokuthi baxolise kuphela
salubonani kustudio 7 igama nguvela bashileke Ncube ekhaya kusestitshini lapha mna ngizakhuluma ngamabandla wonke nje akhankasela ama-election amabandla lawa ungani sephumile endleleni alahleka mbijana ngoba amabandla lawa nxa esenza amarali abo asibezwa bekhuluma ukuthi bazasenzelani singabavotela instead sibezwa bekhuluma bekhethisana bona boda bekhulumaelinye ibandla likhuluma ngelinye elinye lalo likhuluma ngelinye bethethisana instead kuthi bona bekhuluma umuntu ekhuluma ngokwakho ozakwenza ngangena embusweni ethi hhayi mina ngangena embusweni kuzabele-free education ngizalenzela imigwaqo ngizayakha izikolo ngizakha gebe imigodi ngizayenza ama price control isinkwa sibe 50 cents konke lokho sikuze emarali nawo sizizihlamba kuphela ay manje angazi ukuthi why isebe lahlekile endleleni lo manje sisabavotela uyabuvotela umuntu ongakwazi ukuthi uzakwenzela noma engawina ngiyabonga
Salibonani, salibonani, kustudio 7, ngabe livuka njani, izo zonke indawo, kale kubingelela ababali bethu benews kustudio 7, hayi, mina ngiyajabula kakhulu ngokuzibala kwenu, ngiyabonga sibili, ngiyabonga sibili. Okwami engikucelayo ngomusa kaNkulunkulu ngokuthi asiyekeleni ukukhuluma abantu ngamagama abantu. Siyenze sikwaziyo kuphela thina ukuthi sivotela bani. Umuntu lo muntu i-secret yakho uyazavela wena wethu. Singathethisani, singaqamba amagama abantu. Labo kwabo gawule labo abakhuluma into zabo ezingelancedo labo. Asibayekeleni kwenjalo, lingabi le ndaba labo bazabonwa nguNkulunkulu. UNkulunkulu ukhangele ukukhala kweZimbabwe. Sizafika ke emaphethelweni othi uNkulunkulu. Hey, kusise ngiyabonga ukukhulumayo ngumuntu naye ngikelela umama namemori lapho eshabulanyana into kunjani salukazi sakonyana ngiyabonga
Linjani, 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 kwa studio 7, ikama MK, Vilupani, Eshavulanyana. Ngicela nje uPaula Maqondzana le, lalokho okuthiwa kufuna ukwenziwa nguhulumende weZANU-PF, ukuthi funa abantu abangaphandle kwelizwe, ba-investe, ukuthi kanti behlulwa yini ukuthi banikeze abantu ilungelo labo lokuvota kuqala, i-diaspora vote, ngaphambi kokuthi bakhulume ngokwenza investment lama-diasporians. Waye benganikeza abantu ilungelo lokuvota kuqala. Sirali sitshelele bona ukuthi sifuna ukuvota kuqala, funa i-diaspora vote, ngaphambi kokuthi besitshele ku-investor kulesi scheme sabo leso sebe siqalile. Asibefuna ukusenza futhi ukutshontshela abantu imali zabo. Sebeqedile ngabantu abaselizweni. Ukudlala ngabo sibefuna ukuzodlala ngabantu bangaphandle kwelizwe. Khathela abantu beZANU-PF. Funa i-diaspora vote first oqala. Ngaphambi kokuthi besitshele ngesikemu sabo leso sibe siqalile. Asibefuna ukusiqala. Ngiyabonga msakazi.
Siyabonga ke balaleli yiwo ke amazwi enu elisithumele ngeWhatsApp. Okwezemelika izulu lesiphepho uHurricane Ian liwohluke esigabeni seFlorida izolo emini lilomoya ovunguza ukwedlula amakhilomitha amakhulu amabili 285 ngahola linye okukhuphule izakhiwo imota zajikelwa kathana. Abogatsha lwezemikhathi bazise ukuba izulu lomoya lo liyingozi kakhulu okokuthi uzulu kumele adinge lapho angacatsha khona. Sixoxe lo mnumzana Tim Moringai isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika.
Izulu leli eselidabule iFlorida uyiHurricane Ian ngibone mina namhlanje isibhadlaze amatown anjengeTampa, Sarasota, lamanye khona ngalo St. Petersburg eFlorida aduzane kolwandle. Ngibone kuthiwa ama waves angkhona o amanzi sefika kuma 15 foot mbeni singathi 3 stories or 2 building stories. So ukungathiwa izadabula izindlu eziningi, amabuilding amaningi, amabhizimisi amaningi. Ngibone izimoto eziningi sezihambiswa ngamanzi all over the place kungela emergency services. Sibona ama-firefighter labantu abancedisayo izibhedlela beku-standby, but labo abakwanisi ukuyothatha abantu okwaka-test ngoba lokhe isabhidliza i-hurricane lay Ian until Saturday or ngensonto.
Manje nxa ukhangele ukwenzakalayo ungathi uhulumende welemelika uyaphathisa kuhle na labo abawelwe ingozi yezulu lona leli.
So mana mbona iAmerican government imbono mongameli welizwe umnumzana Biden sekhulume ukuthi iFEMA izahamba yencedisa abantu bonke bona labo. Siyakwazi ukuthi iFEMA, iFederal Agency for Emergency Action, izabanika banika izimali ukuthi bakwanise ukuyakha izindlu zabo kutsha. But okathesi sibona ukuthi amanzi lawa hayi ngamanga kuhle. Abaka report ukuthi kulabantu abafileyo mbeni balimeleyo ngoba bebele enough warning ukuthi ihurricane ile ibiza yenza idamage engaka. So abantu abaseleyo khona ngale I think is amapolisa lamasocha le emergency workers and gathesi amagetsi kuthiwa kaseko for 1.5 million people so sebesebenzisa ama generator. Hayi ngiyakwazi ukuthi America in all disasters bancedisa abantu bonke jikelele lama insurance companies. Ngiyabonga.
Hayi lati siyabonga mnumzana Tim Mringai osidubela ke uhlelo lothula lamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.